Ngusibhekile Zibanda, ngihlezi Indianapolis, Indiana.
Ye, ungasitshela ukuthi usule minyaka emingaki use-Indiana khona?
25 years.
25 years, uyakuphenduka ekhaya?
Ye, bengisekhaya nje this past August.
Manje lapha eMelika usule labantwana abazalelwe lapha yini, njalo ungasitshela ukuthi imuli yakho imi njani lapha eMelika?
Hayi, abantwana bonke bazalelwe ekhaya. Umdala wabhubha ngo-2007, he was 21, and then silabazukulu ababili, one is 4 omunye ule 10 months.
Ye, manje nxa ukhangele impilo yalapha, ubona ngani impilo ozahluphile ulapha kumbe uyacabanga ukuphenduka uye ekhaya?
Ubuyele ekhaya siyakucabanga, kodwa-ke njengoba abantwana sebekhulele lapha, be acclimated to i-culture yala. So it would be hard for them ukuba babangabantu abasukayo bayeli njengoba nabazukulu, so kunabazukulu. So I guess even nxa singabuye ekhaya kuyabe kulokhu kulama-roads lapha.
Manje njengogogo uyabethela ingano inganekwano yini, njalo ungasitshela ukuthi ubaphatha njani ukuze ubakhumbuze ngesiko lesintu?
Well, inganekwane ngingazange ngisho ukuthi ngiyababethela, but ngiyabafundisa izingoma, ngibakhulumise, give them a few phrases azabenza bazi ukuthi abangibo bavela ngaphi.
Manje khona ukudla-ke bayenelisa yini ukudla kwekhaya kufana lamacimbi lokunye okunjalo?
Amacimbi hhayi akasidli, but inkobe, umfusha, umhwabha, bayakudla konke lokho.
Leke livakatshe labo yini ekhaya kumbe abakafiki abazukulu ekhaya?
Hayi, abazukulu abakafiki.
Kodwa nxa libaxoxela bona, babona ungani yindawo enjani ekhaya? Indawo angafisela yini ukuthi labo bahambe bayayibona?
Abazukulu basesebancane ukuthi babe le-concept enjengeyena nje, but abantwana omdala ngokuthi sihambe sonke ngo-August. Ufike wakuthanda uvele useplani ukubuyela.
Ah, kuhle sibili. Ya, manje umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele umumo osekhaya uqathanisa lowalapha, ungathi injani impilo yakho?
Hayi, umumo wasekhaya ushiya isihlungu, especially nxa ukhangela ukuthi kwake kwaba njani ekhaya. Indawo yayivele izimele, zonke izinto usenelisa ukuthi uzenze. Ngiyakhumbula ukuthi even ngesikhathi sinasifika lapha, i-US dollar i-Zimbabwe dollar yayi-stronger than US dollar. So nxa usukukhangela khathesi sokuflipha, kuyazisa ubuhlungu ukukhangela nje indlela okuhamba ngayo. Isifiso sami would be ukuthi kufike ku-point lapha abantu abaguga khona bathuthuke, kubuye kudlule lokho kwakuyikho khona.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi ilizwe lingabi lengqubela phambili?
I-corruption. Corruption really, ngoba the financial situation ukuthi ibe lapho ekhona kubangelwa yi-corruption.
Hayi, kuyezwakala, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ye, hayi, ngiyavalelisa, ngiyabonga ithuba lokuthi nginike okuyi-reportanyana okuncane e-update nje ngezinto lapho kuthi zenzakala njani. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga sizabe sikhuluma ngeZimbabwe entsha esiguqukile yathuthuka.
Hayi, lathi sibongile.
Okay.
Bye-bye.